Ontanga bezana uPF bebecula befola kumgwaqo uJason Moyo eHarare belubhekise esigodlweni sebandla labo. Babuthaniswe inkokheli yabo ukubazisa ngohlelo lokubatholisa indawo zokwakha izindlu eHarare lakobulawayo njengokwethembisa kwaMongameli Mgabe ekutshengiseleni kwabo kuhlelo lwe 1 million man march mhlaka 25 inkwenkwenzi lonyaka. Bavele ezigabeni ezibalisa iMashonaland West, East, Central, Manicaland leHarare ontanga laba. Emazwini akhe okwamukela ontanga obona ngenhlelo zabasakhulayo kuzanu PF umnumzana Innocent Amandishe uthe kabasoze bagoqe izandla bebukela abantu betshengisela besola umbuso kaMgabe okungumqondo osolwe nguZulu weHarare okubalisa umnumzana Thabani Dladla wasemzini weHighfields.
Mina ngithola kuyinto embi ukuthi bethi ngoba nxa sebesenza njalo sebefuna ukulwisanisa abantu. Into eqhakathekileyo ngokuthi abantu izinto abazikhona nayo izinto ezingayiso eziqhakathekileyo yini ngoba singaphonga ukuthi abantu bayakhonona, but nxa bekhononi ama-valid things kumele be-address ama-problems akhona ukwenzela ukuthi ilizwe linjani liqhubeke phambili.
Lalawo mastendi okuthiwa ezonikezwa ontanga udladla ethi yindlela esisetshenziswa ezanu-PF ukuzama ukwehlisa amandla kwabezombusazwe aphikisayo emadolobheni ngokuyenga ontanga bezasuswa nje ngemva kokhetho luka-2018.
Ama-youth sifuna ukusebenza, so singathola into esingaziyenza. Okwakade ama-youth amaningi lingakhangela batshona benathi utshwala, bebhema izinto ezidakayo, besenza konke okubi. Abalazi into okuthi bayatshona besenza ukuthi bethole imali yakhona. Ngibona ukuthi kwakukuhle ukuthi beqalise ukwenza ama-projects ukuthi ama-youth anjani aqalise zuza imali yakhona. Then ukuthi benikeza ama-stands ayiso into embi ngoba i-stand yinto eqakathekileyo emuntwini. Umuntu kumele abe le-stand sokuhlala, uqakathekile. Uyakwanisa ukuzuza indawo yokuhlala, but still abantwana baye besifa ngendlala bengela zinto zokudla.
Inkokheli yabontanga yezanu-PF yonke ekhulume kulumbuthano ibichothoza abafundisi abaphatheka emikhankasweni yokutshengisela isithi asumsebenzi wabo, bencoma abenkonzo yesipostoli isithi yibo amakholwa oqobo. UMgabe ubikwa etholise uhlangothi lwabontanga ama-hectares ayinkulungwane womhlaba eHarare wokuthi babelwe izitanda zokwakhela izindlu eHarare South, Chishawasha leNorton. Bekugiywa kujatshulwa embuthanweni wabontanga lo abeqembu lempare Chimurenga Kwaya labo belibazisa uZulu. Imele istudio 7 ngiseHarare, ngimuMavis Gama.